isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 5 Ntulikazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu okwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa amaloni, and siyathemba ukuthi amaloni alawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayetheswa icala lokuthengisela esithola ukubandlululwa kwezisebenzi ko-TM Pick and Pay azathoniswa mhlaka 19 Ntulikazi.
Into enzakalayo mhlungu lesihlanu mhlangibotshwa umpholisi wambambayo wangigwenxa the time unyawo sathelele wafuna ukunginyathela actually kanye wayele tension yokungiqamula although ngafika kancane wanginyathela although unyawo ngasengikhumuka idolo.
Amabandla ezombusazwe aseqinisa imikhankaso yokhetho olusuke kupheleni kwayo nale inyanga ngokuba le mihlangano emikhulu yamarali endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngameli Emerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni ibhanga labatsha elithiwa Empower Bank lamhlanje ngenjongo yokunika abasakhulayo ithuba lokuthi benelise ukukweleda imali zokusungula awabo amabhizimusi ngesikhathi amanye amabhanga ebavalela phandle. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Ibhanga leli livule iminyango ngesikhwama sezigidi ezilithumi lambili zamadola 12 million ezakwebolekwa abatsha abalemicabango yokusungula imisebenzi yokuziphilisa ngalesi sikhathi zokungatholakali kwemisebenzi elizweni. Abasakhulayo bakhangele ukuphiwa lezi mali kodwa baphiwe isikhathi sokuyibisela kancane kancane ukuze isikhwama sokukweledisa abanye sibe lokho sikhula. Ekhuluma emkhosini wokusungula kwebhanga le-Empower Bank, uMongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha ukuthi bazinikele ukubisela imali abazikweledayo ukuze abanye abangemuva kwabo bathole.
Corruption of any kind or and form at whatever level will not be tolerated in this bank.
Ubugwelegwele loba ngayiphi indlela akulandawo kuleli ibhanga. Kubo bonke abazathola izimali ebhanga leli sibakhuthaza ukuthi bazithobe babe ngabantu abazazisela leyo mali.
Uhulumende uye wasungula uhlelo olufanayo iminyaka edluleyo olwalukhangelele ukukwedisa abatsha kodwa lokhu kwaphetha kubi ngemva kokuba iningi labatsha lingenelisanga ukubisela lezo mali, njalo kwaba lenkohlakalo ekutholakeni kwalezo mali ezaziphiwa ngokuthi ungowebandla liphi. Omunye wabatsha obekhona kusungulwa leli bhanga uPatience Maringosi uthi ukhangele ukuba leli bhanga lizaqhuba umsebenzi ngcono ukutholisa abatsha ikakhulu kuningi elingenamabhuku okugcinela imali emabhanga okuyinto ekade ihlupha ukuthi bathole izikwelede.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu okwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa amaloni, and siyathemba ukuthi amaloni alawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi like njengalokhu esasukubona ngesikhathi sikapresident Mugabe.
Uhulumende usebenza lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ekuthini umuntu wonke elizweni enelise ukuvula ibhuku lokulondoloza imali athole ikhadi lebhanga lokuthenga ngalo ngesikhathi ilizwe libhekana nodubo lokusilela kwemali emabhanga. Ingcwethi ecubulungayo zombusazwe umnumza Richard Mawomba uthi laloba kulinyathele elihle ukusungula kwaleli bhanga okumkhathazayo isikhathi sokuvula kwalo okungabe kuyindlela yokuncenga ivoti yabatsha.
Leli nyathela linyathele elihle lithathwe nguhulumende, kodwa kusuka kumangalise njalo ukuthi ilizwe lona livele kalilamali. Thina sifunyana sisungula amabhanga amatsha, yikho ke kuletha imibuzo eminingi ukuthi mhlawumbe kungabe kuyindlela yokudinga amavoti.
Lesi sehlakalo sibuya ngemva kwamaviki amabili uMongameli Mnangagwa esungule ibhanga labesifazana elizabe ligwelediza omama abafuna ukusungula inhlelo zokuzithuthukisa, lakho okubonwa ngabanye njengendlela kaMnangagwa yokudinga amavoti kwabesifazana labatsha. Njengoba kwenzakale sekulamaviki ambalwa nje usuku lokhetho ukuthi lufike. Kumele sithole sivele ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Amabandla ezombusazwe seqinise imikhankaso yokhetho olusekupheleni kweyo nale inyanga, njalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa utshele abasekeli bakhe eMvuma lamuhla ukuthi uzathuthukisa umnotho welizwe enganqoba kukhetho. Ngakwelinye icele, abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ababalisa umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi bebebhodabhoda ezigabeni zeMathebeleland izolo lanamuhla beqhuba imihlangano efanayo bekhankasela ibandla leZANU-PF. Umnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee kubandla leZANU-PF, utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi ibandla lakhe lamukelwa ngendlela ezithiyeneyo ezigabeni zeMathebeleland.
Umanje unkosazana Adelaide Mbeure utshele inkantolo ukuba ilanga lokuthonisiswa kwabebandla leMthwakazi Republic Party kunye nezisebenzi esezamiswa umsebenzi ezimbili kuyaqala mhlaka 19 Ntulikazi. Abe-MRP laba abathonisiswa besuka emakhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail sekhulu lamadola ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayinoth, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula. USage Ncube loTrayindiweni ngezinye zezisebenzi ze-TM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshwe sezisekutshengiseleni lokho. Umsekelo omkhokheli we-MRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo, ethi sebelindele impendulo esuka kusigodlo senkampani eSouth Africa.
Ukubotshwa bengaboshwa kwagqathi lakhontinje nxa ukuthi umaneja lowo engalungisanga indaba abantu laba baboqa baxotshwa emsebenzini.
UWisdom Khwananzi, esinye seziboshwa, ukhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa ngamapholisa mhla eboshwa.
Into eyenzakalayo mhla ngolwesihlanu, mhla ngibotshwa, umpholisa ohambambayo wangigwenxa the time inyawo zatshelelwa afuna ukunginyathela. Actually kukhanya wayele tension yokungiqamula, although ngafika kancane wanginyathela, although unyawo ngase ngikhumuka idolo. I tried ukuthi ngithole incwadi emapholisa and they refused to give me a letter, besithi wona as long ngikhuluma umuntu wakhona ukuthi uthambani ibizo lakhe akulasizwa abanganceda ngalo. Ngase ngibuyela futhi back ngemande ngisiyacela yena incwadi yesibhedlela baqhubeka besala.
Ukutshengisela lokhu kuqhubekela phambili, ibandla leMthwakazi Republic Party selibhalele incwadi iziphathamandla zenkampani le eSouth Africa. Ibandla leMthwakazi Republic Party kunye nababeyizisebenzi zakwa-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatsha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abaningi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamavinkili. ngamapolisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa lapho silitshele ukubana ludaba lokukhankasa kodwa hathi ke lolo ludaba lwamalunga eMthwakazi Republic Party azathoniswa wona mhla ka 19 Ntulikazi ngenxa yodaba lokutshengisela emavinkilini awe TM Pick and Pay besola ukungaqatshwa kwesigabeni kwabantu besigaba seMandebeleni ukuxotshwa kwezinye izisebenzi zakulumhlubulo. Udaba ke siluphiwe nguAnastasia Ndlovu. Okwakhathesi ke sesilipha udaba lokukhankasa, umkhankaso esidle ubhedu. Lapha ke usithandekile Mhlanga uxoxe lo mnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee yeZANU-PF.
Yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Bakhona khona abayithakazeleliyo, bakhona abayithakazelelayo. Amathubo okunqoba ambona emahle kakhulu. Abantu bathakazelele sokusenzakala ukuthi kuya izindingane izi. Lanxa of course azikaguqi ngendlela ebonakalayo, at least i-foundation ikhona. Why don't expect ukuthi umntwana angazala namhlanje asagijima uyabe ehlola. Kodwa nxa ubona umuntu ezithwele yabukwathi kuthi ukuthi uzabelela. So abantu abaningi batsho njalo.
Kulabanye njalo abathi umongameli Mnangagwa kanye nomsekeli wakhe umnumzana Chiwenga baphatheka kusehlakalo segugurawundi, ngakho ababamukeli kulesi sigaba. Liyake libezwe lina abantu abakhuluma njalo njengenkokheli zakhona ngapha emathebeleleni lakoBulawayo.
Yee, abantu bayokukhuluma ine Free State abantu fanele bakhulume ngoba into eyenzakalayo vela ngeke sibale ukuthenza, kodwa into ekhona isithandekile. Uyakwazi ukuthi iZANU-PF prior to unit bonaba abantu abakuma opposition party, they were part of the institution eyayibulala abantu ngegugurawundi, kathi sebechathe ngayo ama opposition but sesibuya factually babe yingxenye yakhona. I remember even the ZCTU sasithi thina an injury to one is an injury to all, bona baphendule bethi ZCTU and ZANU-PF are one. The same people that sebezithi sebekhohlwe into abayenza. Definitely kufanele kuqakulule ukuthi ngubani wayekwenza kwenzakalani, kufanele kwenzakali khonoko. Kodwa ke okwamanje kathesi umuntu opoint amafingers ukuthi Gugurawundi, he was part of the part of that institution abayenza khonoko.
Umongameli Mnangagwa asimboni khuluma emhlanganweni, ngombono wakho ungathi uyisehlakalo lesiyana esebhomba singabe sabangela lokho?
Mina lenisesibhedlela abantu mhlawumbe nxa bethi abamboni sebejayele umgaba wayengadelicate, uMnangagwa uyadelicate.
Uthi ungomunye wabalimalayo ngesehlakalo lesi sebhomba, kwahamba njani njalo ususizwa njani kathesi?
Ngayibona kuphela mina sengilele phansi, ngabona umnikazi wami usitshayiwe, ibrogeze ligcwele igazi, ngathola i-ambulensi ngaye eMathade ngiphume kuthangi. Tomorrow sondo ayikusisa ngiyabuyela futhi eMathade ngoba isilondo sakhona sikhulu kakhulu. Vele
awesaba ukuthi uye kwamanye amarali
nawezwe during the war, kodwa ingozi yakulandela nxa usendlini umuntu wayekubuleya ukubulalani ma unyanga eralini ukuthi ungaphila ngalokufa alekhethi ukuthi yabungaphi. Nga-operator ngandikwa kula ma-fragments lanawo igranate yajikayo, so bawakhipha.
Awuqhuli?
Ngiyakhula, ngiyakhula oduwele, ngiyakhula, sure, ngizakhula, ngithemba ngizahamba ngiqondile kuya kwesikhathi.
Alo ke umnumzana David Ndlovu ilunga ledale le Central Committee yebandla lezano PF ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Inhloko kahulumende weleBritani inkosikazi Theresa May uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuphathisa iZimbabwe ekuvuseleleni umnotho nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaveza ukuzinikela ukuletha inguquko elizweni ngokuquba ukhetho olukhululekileyo mhlaka 13 Ntulikazi. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eseBritani.
Unkosikazi May uthola amazwi edale leParliament eBritane ephendula umbuzo ovela kulunga ledale leParliament elikhokhela iqembu elihlolisisa ngendaba zeZimbabwe ele All Party Parliamentary Group on Zimbabwe. Unkosikazana Kate Hoy obethanda ukwazi ngobudlelwane beBritane leZimbabwe njengoba kusiya kukhetho.
Welcome the announcement of the date of the election on 30th of July, but we are urging all parties involved to
siyamukela ukumenyezelwa kokhetho lomneli waseZimbabwe mhlaka 30 kuNtulikazi. Kodwa siyakhusela wonke amaqembu aphathekayo ukuba kube lomkhankaso okhululekileyo. Ngokunjalo sizabe sikhangelisisile ukuba ukhetho lolo luzaqhutshwa njani. Sibone njalo isiqiniseko ukuba yonke into yenziwa ngendlela.
Unkosikazi May uqhubekele phambili echasisa ngokuqakatheka kokuphathisa eleZimbabwe.
We've repeatedly said that if the Zimbabwean government can demonstrate commitment to political and economic reform,
sesiphindaphindile ukutsho ukuba uhulumende waseZimbabwe nxa engatshengisa ukuzinikela ukulungisiswa kwezombangazwe lezomnotho, izwekazi lase-UK lizimisele ukwenza konke okusemandleni alo ukuba kuncedise lokho. Kodwa-ke ukuzimisela kuqakathekile kakhulu.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zithi ziyamukela inkulumo kaMay yokuthi kube nokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Umnumzana Innocent Ndibale umongameli we-Economic Freedom Front, EFF, njalo engumeli womanyano we-People's Revolution Coalition, PRC, eBritane, yona ikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
As far as I'm concerned, the statement is Prime Minister May is very effective. A statement lesi chukuthi I process yama elections kufuze I demonstrate ukuthi iZimbabwe isitshintshile.
Umnumzana Machibanda uthi kusobala ukuthi uhulumende weBritane obusayo ufisa iZanu PF inqobe kukhetho oluzayo.
Ukhanya uTheresa May lapha uyajabulela umbuso kaNangagwa. Ukhanya njengoba sisho nje ukuthi iZanu ingawe nawe zasebenzisana layo. Kuyacaca ukujinja uMnangagwa umbuso ngowakhe. Akumangalisi ngoba vele iparty le kaTheresa May yama-conservatives yiyo eyayisebenzisana nomgali.
Uhulumende weBritane lamanye amazwe akumanyano we-European Union bathumele abameli babo eZimbabwe ukuthi bayeqapha ukhetho kuze bazibonele ngabo ukuthi luqhutshwe ngendlela efaneleyo. Ethi kungehluleka kube lobudlwangudlwangu lokuqila ngeke baphathise ekuthuthukiseni lokuvuselelweni ezomnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Lokulamuhla kuhlelo sihluzeni bomama olundaba esiphathelane labesifazane sikhangela imbali yabomama asebequnge isibindi sokuncintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuba ngomongameli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. abasemizameni yokuhlenga abantwana abalithumi lambili abavalelwe ngamanzi ebhalweni kwele Thailand sebeqinisa umsebenzi wokumpompa amanzi ngemva kokuba ababona ngomkhathi besithi bangaba sengozini enkulu ngoba izulu elikhulu likhangelelwe ukuna ngempela viki. Umongameli Donald Trump wele Melika ukhangelelwe ukufika kwele Bhilitane mhlaka 12 Ntulikazi kuhambo lwakhe lwakuqala lokhe wakhethwa intambo wakhethwa ukuba ngumongameli. Ukwala kwabakubutho ukuthi abasoze bangenele kwezombusazwe kuthiye abamabandla aphikisayo bethithibele besithi leli yize ngoba inkokheli yebutho yiyo ephethe intambo zombuso kuhulumende lo okhona. Abakubutho babe lomhlangano lentathelo zindaba ngolwesine balandula ukuthi ibutho likhona emaphandleni lapho elincedisa khona ibandla elibusayo eleZanu PF ukukhankasa. Kambe kungaba kusenzakalani lapha? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledale le Central Committee yebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Sinamvelele ukuthi ngoNovemba bazingena ezombusazwe bakhipha umgabe esasingafakuni sonke njengabantwana beZimbabwe. Kuthe sephumile umgabe sathola ukuthi-ke wayekhokhela ibutho usengumsekeli kamongameli. Ababekhokhela embusweni abafakazela uZulu ukuthi umgabe sephumile uSibusiso Moyo usengu-Minister of Foreign Affairs oshiri sebengama-minister njalo. Yikho sinandelela lokuthi kathethi badeploye amasosha agcwala izabelo zonke kukhampeni la iZanu PF. So kuyana abakwenzileyo ukuthi bafika basangene kwezombusazwe singathi nje yi-public relations kuzama nje ukuvala abantu amehlo ukuthi bacabange ukuthi-ke amasosha asekho kwezombusazwe. Kodwa eqinisweni siyakwazi ukuthi amasosha akhona kwezombusazwe. Kuthiwe enkangu yoyethetha soze basaluthi umuntu ongayanga empini kathethi-ke sekungu-vice president ndike welizwe. Hayi, lokho abakutshoyo lizaba kuphela, amasotha akhona kwezombusazwe.
Mnumzana Chuma, nanto ke udaba, uthini wena ngamazwi kamnumzana Ndlovu?
Umali mami olukhulu lugada kancane ndinjalo ngoba nxa ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyatsho njalo iyagayida ukuthi amasotha kumele enzeni, agcine ngaphi, uhambe njani. Lokwana okwenzeka ngoNovemba lokwana ukhona emthethweni kuyavumakala vele yinto zamasosha ukuthi ba-restore i-legacy nxa bebona ukuthi kona izinto azihambe kuhle elizweni. Njengokubona nje laphana ngesikhathi sona lesiyana ilizwe lezibeseliyilokana abantu ngesilungu i-free for all. So bokwenzakala nje sesirana nge-remote amandla engasekho kumongameli onguye okhethiweyo, amandla sesisebenziswa ngabanye abantu abangamelanga bakasebenzise. Ngakho-ke i-constitution elizweni leZimbabwe iyavuma kwakuthi amasosha kumele a-defende not only ngemgobho but ngokunye okuthiyethiyeneyo ukuthi ilizwe lingajabalali. Laphana elizwe lethu beselonakala bese kujabalala.
Mnumzana Ndlovu, sizwile njalo amasosha esithi nxa kuyikuthi uncedo lwabo olokuthwala amabhokisi okuvotela lungafunakala bazancedisa, ukubona njalo?
Uncedo lwamasosha okuthwala amabhokisi kasilufuni njengabantwana beZimbabwe ngoba sisazi kamhlophe ukuthi kulohlangothi abalusekelayo, kulohlangothi lweZanu PF ngoba yikho abaphila khona phela, yikho abalezifunda khona phela, olungakhokhela yikho asengumsekeli kamongameli khona. Kakhulu uncedo lwabo amasosha kulokho. Amasosha kabahlale ezigambeni bavikele abantwana beZimbabwe bonke kubudlwangudlwangu obungaba khona kuvela kwamazwe aphandle hhathi kuvela phakathi eZimbabwe. Yebo, kambe okathuma okhulumile-ke ukuthi amasosha alelungelo lawo ukuthi angene kwezombusazwe. Iqiniso lelo kuhle-ke sibili ufake lo mzekeliso kaKhama. UKhama akazange aretire ashaye kuba ngu-vice president weBotswana. UKhama waretire, eseretayile wangena kuma-structures wakhu
kula la nje ama structure azokufika ukuthi nabe ngumsekeli kamongameli.
Umnomzana Chuma, amasotha alile ukuthi akhona emaphandleni lapho kuthiwa akhankasela ibandla elibusayo. Wena uthini ngalokho, kungakuliqiniso yini?
Ngiqinise elipheleleyo, mina angikaze ngibone isosha likhankasela ibandla lezile zantengo ngoba mina ngiyabhoda likhankasa lami isezami. Angabehlala nesosha likhankasela izamitengo ngoba antu wenze umali wami ejika bana amasosha athi phuma mgabeni labantwana bezoba liphuma mgabe. Nxa sowukhetha phela yikho phela ubona sesisiya ekhetheni lolo olukamhlaka 30 July ukuthi abantwana bezibambe bazikhetheleke ofuna abafuna ukuthi na akhokhele lapha ubaba umnankaza ebeqedisa itheme besivele silayo thina njengezami bengo andiyakhumbula ukubana ezimbabwe lapha umongameli uphuma from ibandla elabenithize elabeniyile elabeninqobile ngesikhathi sona leso. So which means ikuyona isikhundla sobomongameli lobana kuyayala kuloku kusebadleni nalelana kuzofike ukhetho olulandelayo. Ngakho yoba umnankaza lapha ebeqedisa item evele besilayo thina siyimandla ebe kuze ngu-2013 ufika ku-2018 njengebandla lezizamitengo. So-ke u-2018 sesifikile nango-ke ilanga lokhetho selifakile namba one selikhankasa sesivelele yobana uzulu azikhethelele umuntu ababefunikana akhokhele siya phambili. Amasosha mina angingaboni khankasela izamitengo mina ngilunga lezizamitengo njalo futhi kulilunga lotizine elincane ilunga eliphezulu kuthi ngoba ngisedala le-central committee yezamitengo angikaze ngibone mina isosha elikhankaselayo.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledalele Central Committee yebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance, umnumzana Edwin Dlovu.
Lo mbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Uhulumende weMelika uthi uzakhuphula inani lomvuzo wemali ozawunika ozaveza inkokheli zamalwecacha amaqembu achiyeneyo ukuthi angaphi. Amaqembu la agoqela ele Al-Qaeda elisanda ukuhlasela idolobho leSahel lezinye izigaba emhlubulweni weNorth Africa. Omunye wabakhokheli bamaqembu la uYaha Abu El-Haman ubikwa enguye owaqoqa izehlakalo zokuhlasela eleMauritania. Ngomnyaka ka-2010, uHaman ubika wabulala omunye ohlobo lweFrench wayethunjiwe esigabeni seNiger. Ngomnyaka ka-2006, wagwetshelwa ukulengiswa lanxa wayengekho nguhulumende we-Algeria. Ungaphansi kwezijeziso zikahulumende weMelika nomanyano we-United Nations. U-El-Haman wazalwa ngomnyaka ka-1978 eRigaya e-Algeria, njalo uyake asebenzise elinye ibizo elithi Abu Yahya kumbe elithi Akacha Jamel. Uhulumende weMelika uthi umvuzo lo usufike kuzigidi ezinhlanu zamadola, njalo uthi uzavikela abazamnika lumbiko kanye lemuli zabo.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Iqembu lomdlalo wenguqu elikamasipala wedolobho lakoBulawayo eliBulawayo City liphiwe imvunulo kanye lezinye impahla ezisetshenziswa emdlalweni kanobhutshuzwayo ezibiza amadola zenkulungwane ezintathu ngabe inkampani Asphalt Products. Ekhuluma emphosini wokuthula kusemthethweni walesi sipho unobhala jikelele weqembu leBulawayo City uWarrison Nduviwa uthe akusikho kwakuqala ube abe Asphalt Products bephathise iqembu leli kodwa abalobudlelwano baqala ngomnyaka ka-2016.
We are grateful for such relationships, especially
silamukela ngezandla zombili usekelo esilutholileyo ikakhulu njengoba siphila ngensuku ezinzima kangaka kwezomnotho elizweni. Usekelo lwemali lungatholakali lula, ngalokho ke siqathisa kakhulu lokho esiphathiswa ngakho kungakhathalekile ukuba kunganani.
Iqembu leBulawayo City lihlezi endaweni yeChumilane engalaneni yemiklomelo lenemiklomelo lichumilane. Njalo ngesonto abafana beBulawayo City bazavakatshela enkabazwe ukuyadlala neqembu leChapungulo naye lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kodwa lawa maqembu esehlukaniswa ngumklomelo owodwa kuphela. Sikhangele umdlalo kwakhilikithi. iqembu lePakistan linqobele Australia ngamaranzi angamashumi amane lanhlanu emdlalweni wesihlanu we-tri-series ogoqela leqembu leZimbabwe equtshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Zombili iPakistan le-Australia yizo esezifinyelele ukudlala ku-final yalimidlalo ezadlalwa ngesonto.
Siyabonga Joseph Njanji.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.